sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 5 kumabasa 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngoNovember last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-credible elections.
Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition atshengisele eHarare namuhla esithi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho.
Salphatha kakhulu lodaba sibili and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engalunganga emaplazini alima igwayi. Amabandla abalisa ele-MDC thile le-ZANU-PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abantu abazancitisa kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezingamalunga omanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition batshengisele eHarare namuhla baya kwethula incwadi yezikhalazo zabo edalele ephalamende besithi bafuna kube lenguquko emithethweni eqondisa ukuqhutshwa kokhetho phambilini kokhetho lwalonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Nanxa amapolisa ebalele ukufola edolobheni kwathiwa bayebuthana e-Africa Unity Square, baqinise amakhanda bafola bebhoda lendawo behlabela ingoma ebezikhuluma ngokuqakatheka kokuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho beswela indlela amankampani athapha izindaba okubalisa ezimpapers le-ZBC abaqhuba ngayo umsebenzi. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thulani Mswelanto uthi bona bakhankasela ukhetho oluqhutshwa ngendlela ukuze lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngoNovember last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-Crisis in Zimbabwe Coalition thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-credible elections lawa azasibisela ku-what we call i-constitutional order.
Okubacunulayo umswelanto uthi yimpendulo abayithole kunsukwana isanda kwedlula kusikhalazo abasethula eminyakeni emithathu edluleyo ngodaba lokuphuza kwahulumende uguqula umthetho olawula ngezokhetho elizweni.
Sifuna ukuthi kube le-transparency around i-recruitment process yeZEC. Ngasicabanga nge-conduct eyenzekayo I think 2 weeks ago lapho sabona u-chairperson weZEC ese-Russia. Hello, Chris Mtswangwa. We became suspicious, especially in the role at the center in Russia in terms of former elections across the world, particularly the United States.
Omunye wabengade kulomkhosi owenzelwe Africa Unity Square ngumnumzana Charles Nyoni owayebambisana lo Itai Dzamara ongaziwa lapho akhona emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square owawudinga ukusuka esikhundleni kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Ukhuthaza abakubutho uNyoni ukuba baphume baphele kwezombusazwe.
Iqiniso sibili leli namuhla silapha nje ukuthi sitshele amasosha alapha aseZimbabwe ukuthi hayi asibafuni entweni ezinalokho ewezombusazwe. Kumele bona babe nokuba kwazi umsebenzi wabo ukuthi ngokugcina uZulu ukuzitha ezivela ngaphandle. Kabatshiyane lezinto zepolitics, kabatshiyane nama-elections, kabatshiyane lokumemetheka phakathi kwezinto zombusazwe, lezi zinto zama-politician lathi thina abantwana bakaZulu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Student Union ZINASU umnumzana Ashley Funye uthi kudingakala ukuthi uhulumende azimisele ukuletha lenguquko.
Because we started the process, you know, we're advocating for our reforms. We cannot have an election when half of the employees are executing our soldiers. We cannot have election when Mnangagwa and his ZANU-PF, they make sure that they control the media. So you have one ZPC, we don't have much publicity in the opposition. There's no much publicity from my independent candidate.
Ageko osho unyeziweyo kulesi sehlangano lanxa kuke kwaba lokuxokozela amapolisa ebavimba lapho betshengise ukuzinikela ukuyalahla amabhakana abephethe imibiko etshiyeneyo esangweni ledale lephalamende elikumgwaqo uNelson Mandela eHarare. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngimezisama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulokwephulwa kwamalungelo abantu abalima igwayi ikakhulu abantwana ngoba behlukuluzwa njalo besebenza bengelampahla zokuzivikela emkhuhlaneni ebangelwa ilumsebenzi. Embikweni wethu le lamuhla inhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise lolu daba njalo ixwayise amankampani ukuthi engathengi igwayi elilinywe ngabantwana ngoba bencindezelwa. Abantwana abakhulumela lihlanganiso babikwa besithi bafikelwa isiyezi kwesinye isikhathi behlanze nxa besebenza emasimini egwayi. Ukuhlaziya lumbiko ngokugcweleyo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana George Nkiwane. Ingcwethi ecubungula eziphathelane lezisebenzi njalo owayengumkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU yena okhuluma ezimele.
Asaluphatha kakhulu lolu daba sibili and yinto eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bathethile. Umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu and into eyenza kuphume njalo ibuyanga. Abazali babengelalutho sebesethuma abantwana ukuthi bayasetshenziswa emasimini kungamelanga basebenze. Kule two issues lapha empowerment ekuthi kungabantu abakho uyakwazi ukuhamba lawo emasimini besiyakuncedisa lokhu bengabhadala lutho hayi lokhu asilani lakho. But esikusolayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqasha njengabantu abadala ubabhadala. Aloko sekuyi-child labor and ne-child abuse yabesitholakala kakhulu lapha.
Alaliya-ke likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba. Umthetho weZimbabwe uthi
hayi lapho wayesisekela kakhulu wayesupporta kakhulu even kuma-international forums yilo lodwa udaba esathi singathikhuluma ngalo uhulumende naye asisupporte. But into esihlupha ukuthi akuna mithetho ngaphandle nje kubengathi bangama-ayelo instruments ayabe khona but umthetho eZimbabwe esingathi wawukhona singathi khathesi but ngesikhathi engangingumpresident mina sasikhuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesigqetho esibuhlungu lokana ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi uqashe abantwana basebenze njengabantu abadala obabhadala izimali uzayenza ukuthi bangayi esikolo uzakwenza ukuthi bathole enye imikhuhlane abantu akukhula belayo okungamelanga ithole laba bantwana abalelikulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulekulek kumane kathi kuthola kukhona thi ngoba sasenza ama field visits ukuthi uzabathola bethole izindithi namabhabha nenkomo emkhulu leyi bezama labancedi abadala kodwa khona bebhadala ngomuntu abasebenzisena lo kwabe khona kuza khona kusinayiti ngabe emaplazini benimigwayi kulama pesticides asetshenziswa khona ngabe kunenge okutholakala and kungumkhuhlane ukuthi siphambanisa abantwana abancane
labo ke abaqhathi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela
uhulumende wazama sibili ngoba iNASA sathi singavika kibo ukuthi hey kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing hayi babezama sibili but into yayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese singamangalithi ama-China alaphana abaniki isebenzi ama protective clothing sathi ngabona improvement and abaningi bakhona bayefika ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athi na we are protected by the government and akona into engasenza yona abantu akuthiwa zese sesifunga ngenzani manje
Umnumzana George Nkiwane yincwadi ecubungula eziphathelane lezi sebenzi. Wake wakhokhela njalo inhlanganiso ye-ZCTU lapha obekhuluma ezimele esegweru.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo bolo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izakhamizi zemaNdebeleni seziveze imbono ehlukeneyo ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Abanye besithi bavela bavalelwa phandle kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse nguhulumende weZANU-PF kuze kube lalamhlanje. Kodwa abanye bathi sebefake ithemba labo ekusebenzeni kumbuso wezabelo owe-devolution. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lesaba ukukhuluma ngesimo sezombusazwe ezweni ngoba ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Abanye ngabathi bayesaba ukulandelwa ngabacuphi njalo lomongameli okhona manje umnumzana Emmerson Mnangagwa kabaka kuboni ukuguquka kwakhe kuzolo yakhe embi abayesabayo. Iningi labantu lithi konke okubi isigaba semaNdebeleni esibhekane lakho kusukelwa ilizwe lithola uzibuse umongameli Mnangagwa ebelesandla esikhulu njalo lokho kwaziwa la ngumhlaba bethi akulanto entsha abayikhangelele kuye ngoba ulocuku. Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi isigaba semaNdebeleni sasibeke ithemba kumabandla aphikisayo kodwa ithemba lelo seliphelile ngenxa yamabandla aphikisayo asemaningi kakhulu okuza kwenza kube nzima ekukhupheni ibandla elibusa ngocuku.
Ubuningi bama-political parties esilawo kathe selizweni buyatshengisela i-two things. Into yokuqala buyatshengisela ukuthi kungabe kule democracy eneleyo ukuthi ngalowo nalowo azimele in terms of chapter 67 of the constitution. Second, kuyatshengisela i-confusion. Oba uma sesikhangele ukuthi abantu balenjongo ukuthi babe ne-ideology efanayo eyokuthi bachintshe iZimbabwe for the better. Angiboni sibili ukuthi lalo angasimela yedwa sigcine sisiba lama-parties adlula 100. Abantu banganquma ikakhulu uma sesikhangele i-opposition. Amanye amaphathi akhona lokhu engezelela edabuka eqhamuka ngelanga ngelanga.
Umnumzana Mthobeki Ncube uthi kabazizwa bekhululekile ngokungena kukaMnangagwa embusweni.
Asikuboni ukuthula ngoba ukuqala njalo kasimjabulani Mathebeni ngoba ukuqala wabulala abazali bakhe ku-ground, so we are not happy about him.
Ibandla elibusayo abantu bathi alehlukananga lemikhuba yalo yokuhlukuluza abantu abatshengiselayo abakhuluma iqiniso kumbe abasola umongameli. Okungumqondo osekelwa ngumnumzana Lakson Maphosa isakhamuzi sakobulawayo.
Hayi, lokho akukho lapha elizindlele. Ngaze kusukume uthayitoyite elicine nokuboshwa. Lokho efanana nomgabe waphumayo.
Ukwethuselwa kubikwa sekuqalile emakhaya ngitsho nasemadolobheni. Nanku ibandla elibusayo liqalwa ngokuthatha inombolo zalabo asebabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR. Unkosazana Netsayi Phiri uyalandisa okwenzakala kibo enkayi.
Mina ngingasho sibili ukuthi khona abantu especially emakhaya bayethuselwa belandelelwa ukuthi khona khona bekhangelelwa ama-serinamba ukuthi khona babhalisa njani ama-picture lawana nxa kuyikuthi khona khona sebevota bona abezanu bazahle bebona ukuthi wena usuvotele i-opposition party engasiyo ZANU-PF.
Umumo wezombusazwe eZimbabwe awukabi lenguquko ebambekayo lokhe kungene umnangagwa. Amabhanga awala mali, akula misebenzi, abantu lokhe benyamalala, abanye bayabotshwa mahlayana, kuthi wezombusazwe akucaci, nanto ilizwe selilamabandla adlula ikhulu, kungesi wonke azakuma kukhetho oluzayo. Kukanti emaNdebeleni abantu bathi kungaba nganeno uma uhulumende engalandela isisekelo sombuso kulandelwe umbuso wezabelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokungananzwa kwemisebenzi yabantu abesifazana ikakhulu abalwa impi yenkululeko. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zababalisi veMelika ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ziphakathi kokukhalala umsebenzi, zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungasekelwa kwenhlelo zemfundo elizweni. Edolobheni le-Oklahoma lele-Kentucky kulababalisi abangaba zinkulungwane ezingamatshumi amathathu abakhalale umsebenzi. Umongameli Julius Maada Bio usefungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe laseSierra Leone ngemva kokunqoba kukhetho oluphindiweyo olwe-runoff ngemva kokungqikilana lobencintisana laye ekhanya laye ethole amavoti amaningi. USamura Wilson Kamara owebandla le-All People's Congress Party. Amabandla ezombusazwe abalisa ele MDCT lele ZANU-PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo. Kodwa kunohlupho olulodwa amabandla la abikwa ehlangana lalo. Baningi kakhulu abantu abafuna ukuncintisa bewamele. Kwezinye indawo njalo kulokufuthelana phakathi kwamalunga edale labasakhulayo abafuna ukuncintisa ezikhundleni zalawa malunga abathi sokuyisikhathi sabo. KuZANU-PF bakhona abafana lomnumzana Obed Mpofu abathi kabasafuna ukubuyela ephalamende ngakho kabasoze bancintise. Kodwa endaweni eziningi kuyadletshwana kuma-primary elections kumabandla womabili. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungule lingxoxo.
Okuqakathekileke kwikho kakhulu kwikwedlula zonke izinto lokhu yikuthi abantu banikwa ithuba lokuzikhethela. Ngokunjalo akukhathalekile ukuthi ama-CVs ngaba maningi kanganani, njalo kulakuxokozela ibandla lethu leZANU-PF likhetha ukuthi abantu kabazikhethele izithunywa zabo kungela kuphanjaniswa. Kodwa kulabanye yes kuliqiniso ukuthi abanye bebefuna ukuvalela abanye. Kodwa i-commission yethu ekhona phezulu ngalo mkokelo phezulu ithi abantu bengavalelwa, abantu bengasubmit ama-CVs noma emaningi kanganani, bazahamba beyehlala phansi i-commission ephezulu ivete kuhle abantu ukuthi bayenelisa yini ukuthi bangene ngama-guidelines abekwe yiphathi. Ngoba shopho ngokuthiwa kungathiwa uyangenwa, hayi, kodwa kule ndlela phela iphathi yalihlelile ukuthi umuntu wonke nje okwalifayayo uyakwalifaya lapha ngama guidelines ayithulwa iparty lawo.
Makhumalo, siyazi kubandla lenu elani liphakathi kokuqhuba uhlelo olufanayo njalo banengi impela abafuna ukuncintisa. Liluphatha njani lani loluta?
Thina njengebandla le-MDC elikhokelwa ngubaba u-Advocate Jamisa, sesitshele abalandeli bethu abakuma-structures ethu ukuthi abazizwa bele ntshukuntshuku ukuthi bafuna ukumela uZulu waseZimbabwe, sibakhiphe ebugqilini lobo. Isikhathi sesifikile ukuthi babise ama-CVs abo ebandleni lethu siwacubungule. Kodwa sonke siyazi ukuthi izihlalo lezi ngasoze zanele ama-CVs angenileyo. Kodwa esikukhuthazayo yokuthi kuma-structures yethu abantu abahlale phansi bakhulumisane, esithi ngesilungu i-consensus. Kodwa kakutsho ukuthi sizabafosela ukuthi bakwenze khonokho. Nxa kwehlule i-consensus leyo, sesizathatha ama-CVs lawa siwakhangele, silandela imigoqo esiyibhalileyo njengebandla epha abantu abafuna ukumela uZulu ephalamende kumbe ekhanseli. Silandele umgoqo, singabona umuntu ofake i-CV ehambelana lemigoqo le esiyifunayo, kodwa bebaningi esikhundleni esisodwa. Kulapho-ke sesizahamba-ke kuyena le i-district uZulu ayekhetha-ke inkokheli abayifunayo ngaleso sikhathi.
Babugawule, bakhona abanye abangamalunga edalela ephalamende kubandla lakho abavinjiweyo ukungena kuma-primaries, abathi bavinjiwe ngoba benakanelwa ukuthi ngamalunga e-G40. Ungathini ngalokho?
Lezo ngezangekhaya ntungameli. Hanje yabona umuntu esiphima kiyo ulakho nokwana kwizinto kade kushuphahlupha kuntu okwahluphahlupha njengoba sikhathe sesikuleli banga. Angeke ngikubalekele khona ukuthi kungaba labanye abangathi befuna ukuthi bevalele abanye abababonayo ukuthi bengabadla ekhethweni kumbe abafunwa ngabantu bebaninda. Lokho kungabatholakala. Kodwa kade ngingakahlangani lakho ukuthi ngikuzwisise ukuthi kungabe kwenzakale ngathi khonokho mbese ngisithi ngabe kwathi singinika impendulo ukuthi kodwa ngokubona kwami abantu nje abayisaba abanye abantu abangabadla ekhethweni lapho.
Makhumalo, ngize kuwe, kwelakho ibandla sesibonile kwezinye indawo, uthola kulelunga ledalela ephalamende elisebenza gadalala mpela. Ngiphe umzekeliso kulowo mama uJesse Majome, ligqwetha uyasebenza kanzima, kodwa bakhona abanye abafuna ukuncintisana laye kuma-primaries. Liluphatha njani udaba olunje?
Akukhethelanga ukuthi ungubandlami nginje, nxa sibaningi kuzamele sihambe ku-primary election. So sokuqakathekile nxa akade esebenza u-honorable wethu, i-district yakhe izambisela ngoba ubesebenza kuhle lapho.
Ungayigqiba uthini khonapho babugawule?
Abanye bethu laba, abangani bethu laba kwezinye amanye amaphathi ayiso la primary. Ngabona kwesinye isikhathi lapha i-MDC sithi yenza ama-primary, bethwala abantu nezimota besiya basawo kusenta eyodwa ye-constituency. Wona yabethwala, uyabe ngomunye ucandidate ethwala abantu bakhe. Lo munye ongalama-resources ahlaya ehlule kodwa efunwa ngabantu. So ungakhangela ikwenti labo babe ngakondakta ama-primaries. Asiyo election kuriga loko ama-primaries ngendlela enjalo.
Akuyigqibe mama Khumalo, nansi indaba ugawule uthi akulama-primaries eliwenzayo, lenza amadlwane nje liyaqilibezela.
Singathini ugawule vela ebandleni eselibulele ilizwe, sesisifa ezibhedlela kakula mithi. Basiqambela amanga ukuthi odokotela amasosha abuye ezibhedlela, empilo abantu bafa ekuseni emini ntambama beswela yena nje udokotela, besehluleka ukubabhadala imirholo yabo besebenzile. Ngensuku zanamuhla antabethu baye ezikolo emayunivesithi zithengisa izindlu lenkomo ukuthi labo ababengamadokotela, ubone ibandla likababugawule libhadala abantwana bethu ama-$200. Kwelethu ibandla kasithwale abantu, uyazibonela laye kwenzakala kulezi nsuku kumarali yethu. Asithwale umuntu laphana ngumzwangedwa ngoba umntwana waseZimbabwe usesidla luklubhu uma ngoyiselale eziko, ngina likhomba ngowaphakathi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Izolo bekulusuku lokuvezela uZulu ingozi yabomaqhuphula kule United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngosuku lolu bekuhlolisiswa okumele kwenziwe emazweni amaningi lapho okulabomaqhuphula abangabulala abantu abangonanga lutho. Ilizwe leMelika lisebenza lamanye lizama ngamandla wonke ukuthi kugejwe umaqhuphula abahlanyelwa ngamalocaja. Ilizwe leli ledlula amanye amazwe ngokusekela ukuvikelwa kwabantu abalakho ukubulawa ngumaqhuphula lezinye izikhali. Kusukela ngomnyaka ka-1993, ilizwe leMelika lafaka phose amabhiliyoni amathathu amadola, $2.9 billion, yokuvimba ukusetshenziswa kwezikhali ezijiyeneyo kanye lokugebha omaqhuphula emazweni alikhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjwe ukuba izikhali zingatholwa ngamalocaja labantu abangamahlongandlebe. Kusukela ngomnyaka ka-2003, ilizwe leMelika selincedise ukuthi kulahlwe izikhali ezijiyeneyo ezifika phose inkulungwane ezingamajumi amane, 39,000. Izikhali lezi zigoqela okuthiwa ngama-manpads okusetshenziswa ukudubula indizamtshina. Kungaba lomonakalo omangalisayo izikhali lezi zingatholwa ngamalocaja. Uhlelo lwe-Mine Risk Education solusize abantu abaningi okumangalisayo ababelakho ukuthi babulawe kumbe balinyazwe ngomaqhuphula. Olunye njalo uhlelo olusiza abantu ngole-Survivor Assistance olusekelwa lilizwe leMelika. Ngaphansi kohlelo lolu, abantu abalinyazwa ngomaqhuphula bancediswa ukuthi kuphole izilonda zabo njalo benelise ukuzisebenzela nxa sebesilile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leBulawayo City seliqashe owayengumdlali weHighlanders uBekuthemba Ndlovu njengomsekeli kamqeqeshi walo uDarlington Lolo. Kubika uJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo weqembu leBulawayo City uJerry Spanda uthi bakhangelele ukuba uNdlovu aphathise kakhulu leli qembu njengoba bebevele benyela umsekeli kamqeqeshi kuleli qembu elikumnyaka walo wesithathu lidlala kusigaba sekhasi lePremier Soccer League.
Ya, uBeke sesimqhathile. Sicabanga ukuthi ukuthatha uBeke abuye kuBulawayo City kungayincedisa kakhulu iBulawayo City. Njalo lokuthi nxa yalile team kumele libe lomuntu elikwazi ukuthi even u head coach engathi engihamba. Batibe lo mtu understander ovele ngowena.
UNdlovu udume edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors njalo uqeqetsha ukuqale ngesikhathi eqhatshwa uba ngumsekeli kaKelvin Kayindu kuqembu leHighlanders. Uphinde wasebenza njalo loKayindu kuqembu leHowmine njalo nguye obesele ezibambile esidukwini kuleli qembu ekubuyeleni kukaKayindu kwele Zambia. Kodwa ngeshwa elikhulu ke leli qembu lisuke labhuluma ungakaqali imidlalo yalonyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo City lemiklomelo emine kumidlalo emine eselidlale lonyaka. Kodwa uSpanda uthi lesi simo sizaphanga siguquke ngoba abadlali bakhe bedlala kuhle kakhulu.
Ukudliwa khona kokusenza kusiyenza ukuthi sicorrect ama mistakes amaningi. But in terms of the field of play, it's only that ukuthi ibhola liwina ukuthi uhlohlise. Kuphela. But in terms of play, wonke amathimu asidliwe wona lama, why not? You can phone ucoach esidlalela ukuthi iBulawayo City injani ngendlela edlala ngayo. They will agree with me ukuthi khona hayi ibhola lidlala linathisa manje.
Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela ele Black Rhinos enkundleni eBarber Fields emdlalweni weviki lesihlanu kumidlalo yalonyaka ePSL. Ngimele iStudio 7 kuBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition atshengisele eHarare namuhla esithi afuna kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engafanelanga emaplazini alima igwayi, i-child labor ngesiNgisi. Mthwakazi kwanele okwamanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.